Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 9 ezibandlela 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
AbeZimbabwe People First bathi bakhangelele ukuthi umnumzana Morgan Tsvangirai uzabambisana lonkosikazi Joyce Mujuru emhlanganweni wokudinga usekelo ngaphambilini kokhetho lwebhikita West.
Isikotho lesi sana lomoya wawisa izindlu zabantu laba izindlu zodaka. Imfula yagcwala lamadamu amanye adabuka, amanzi agcwala yonke indawo. Izifuyo ebezisegangeni lazo ezinye zakhukhulwa ngamanzi.
Izakhamizi zeGwanda South ezikhukhulelwe imizi lizulu elinenge evike edluleyo sezicele uncedo kunhlanganiso ezizimeleyo lakuhulumende.
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors likhangelelwe ukudlala lele Cameroon kusasa emdlalweni wokuzwana amandla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Izakhamizi zeGwanda South ezikhukhulelwe imizi lizulu elinenge evike edluleyo sezicele uncedo kunhlanganiso ezizimeleyo lakuhulumende. Izindlu eziningi zibikwazi dilikile kwafa njalo lezifuyo. Izigaba ezehlelwe ngomonakalo omkhulu zigoqela iMakokwe, iTswangu, iMawaza, iGungwe, iMalitowu, iSimbuka, leMselele. Sixoxelo wake waba ngumeli weGwanda South edalele ePhalamende umnumzana Eke Moyo.
Kuthe ngeviki yona ledlulileyo mzukwana ka-3 January kwabuya izulu elulomoya omkhulu ngendlela abantu ababengacabangelanga ngayo. Into enjalo ayikazi iyenzakale lokho saba khona eGwanda South. Isikotho lesi sana lomoya wawisa izindlu zabantu laba izindlu zodaka. Imfula yagcwala lamadamu amanye adabuka, amanzi agcwala yonke indawo. Izifuyo ebezisegangeni lazo ezinye zakhukhulwa ngamanzi. Insimu ezinye seduzane lemfula lapha, izilimo zakhukhulwa njalo tungamile. Abantu basendlaleni kathesi. Abanye bayadinga isifuyo abasaziboni.
Banga kongathi badilizelwa imizi.
Ngibone kule mizi engafika 11 edilikileyo. Eyabi ifuna ukuthi nxa kulalaba abanika abantu uncedo baphangise bancedise labo abantu. Ngoba uyakwazi lawo izindlu zodaka ezilulingana kakhulu. Udaka loluyana lugcina lusekela laphana izindlu ziyana zisiwa. Abanye abantu sebezihlalele nje egangeni njengenyamazana. Njalo bengela kudla kungaselandlela. Izibholane lazo ezinye zigqibelekile. Amanzi okunatha sekungenye ingozi. Nxa mina ngikukhangele sibili, le mikhuhlane yona leyi eminye ibangelwa ngokungcola kwamanzi izahle ithathe iadvantage.
Emzini wakho kulomonakalo yini oyenzakeleyo?
Mina kimi izimvu zami tungamile angiziboni. Ukuthi ngithi mhlawumbe zikhukhulwe ngamanzi. Kumbe amasela lawo athethe advantage yakho lokho ngoba ubeyazi ukuthi iGwanda South indawo lezifuyo sidependa ngazo lezo zifuyo. Labantu laba abatshontsha izifuyo labo bakhona kuleyo ndawo. So ngonakalelwe izimvu zami angiziboni.
Incedo bani elilukhangeleleyo njengesigaba kulabo abangaba lesifiso sokuncedisa?
ye into yakuqala engicabanga ukuthi ingayenzwa masinya ikubuya kuzovula imigodi yamanzi lapho abantu ababejwayele ukukha khona amanzi ngoba kunje nje abantu sebehamba imangwe emide bezama ukudinga amanzi and okwesibili ukudla laba abakwanisa ukuthi banike abantu ukudla ababuye bazoholisa abantu ukudla ngoba abantu kathesi basendlaleni sizagcina siswelwa ngabanye abantu loba nje besithabile ukuthi izulu liyana abantu bazalima badle baphile.
Umnumzana Eke Moyo isakhamuzi seGwanda South njalo wake waba ngumeli walesi sigaba edale lephalamende.
Ibandla leZimbabwe People First lithi likhangelele ukuthi umongameli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uzabambisana lonkosikazi Joyce Mujuru emhlanganweni wokudinga usekelo phambilini kokhetho lweBikita West olokudinga ozamela lesi sigaba edalele eParliamente. Isikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Obert Gutu utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Tsvangirai nguye yedwa owaphiwa umlandu wokukhulumisana lamanye amabandla ngenjongo yokusebenzelana. Imizamo yokukhuluma loTsvangirai yehlule ngoba elokhu eseGhana lapho anxuswa khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli omutsha. Abanye abasekeli beMDCT babikwa becunulwe yimbiko kamnumzana Themba Mliswa owaphathiswa libandla leMDCT kukhetho lweNorton kodwa ngemva kokunqoba wathi uzinqobele yedwa kungelani lokwenziwe libandla leMDCT. Isikhulumeli sebandla leZim PF umnumzana Methuseli Moyo utshele iStudio 7 ukuthi balethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lweBikita.
Ibandla lethu liqinisa ukuthi le micabango yokuthi kungasebenzisana eBikita West ukuze sinqobe kulelo khetho sehlule iZanu PF njengabantu abavele besuka ukusebenza bonke siya phambili. Kodwa emaphepheni ukuthi akulokugcozelana hhayi thina kuwazi sikhona emaphepheni ngokwazi lethu ingxoxo ziya phambili phakathi kweZimbabwe People First ne-MDCT namanye amabandla kuze kwenzela ukuthiwa i-coalition kuncediswane ukukhipha iZanu PF.
Khona kuhamba njani? Kukhona yini okwenzakalayo elibona ungani kungakhomba ukubana lingangqoba?
IBikita West sikhalele ukuthi sizangqoba abantu abalandeli beZimbabwe People First siyenza umhlangano abantu bayabuya ukuthakazelela ibandla ngabe sikhalele ukuthi emavikini azayo kusukelana iviki ebuyayo imiphokeli bethu bonke ngibala la upresident bethu umama uJoyce Mujuru kuzakukhigwaqa khona ngale eBikita West ikhankasa ngokunjalo-ke sikhalele ukuthi kumele sinqobe imizamo yonke ezakwenza imizamo yonke ukuthi sinqobe eBikita West.
Manje njengoba kungani kulokhu kudonselana kubandla leMDCT ngalolu daba libona ungani kuzahamba njani?
Loba ungathumezelanga ukuthi uphisana le-MDCT asikhalelanga ukuthi kungaba indaba kungaba yisitembi kakhulu unganazelela imasingo yonke ivele yathathwa iZanu PF ukhetho oluphelileyo. So imasingo vele yingqatho siyaqatha singatheni sizimisele sisodwa loba abangane bethu bengekho loba kukhona lezaaphisesi sizimisele ukungena emasingo sinqobe sibe litandla lokuqala ngibele elilesid emasingo njengazonke sikwazi amasinguwonke athathwa iZanu ngo-2013 soke sizabamba amazinyo sibe even sisodwa yinto esizayenelisa leyo.
Alo-ke ngumnumzana Methuseli Moyo isikhulumeli sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Abaphila ngokuthengisa emgwaqweni kuNelson Uxolo. Abaphila ngokuthengisa emgwaqweni kuNelson Mandela eHarare bathi uyabheda umphathintambo wezentuthuko yamadolobho umnumzana Sevia Kasukwere yena othi yibo ababangela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-typhoid. Kubika uMavis Gama.
UKasukwere utshele intatheli zindaba kumsukwana esanda kwedlula ukuba ukwala ukusuka lapho abathengisela khona kwalaba bantu kuyiyo imbangela yokuqhamuka kwe-typhoid emzini wembare.
When we embarked on this process of cleaning the cities, I think Harare did, like the East worshippers said, did their part. There was the relapse, but I'll say it. We got it right in Harare, but we challenged the harvest house.
Ngenxa yaleso senzo kwayeketshiswa-ke kulo msebenzi bengikhulumisana nomeya weHarare ukuthi akumelanga sivumele ezombusazwe ukungenela lapho kuqhutshwa inhlelo zikahulumente. Nxa singathi ngabasuke abathengisa ezitaladeni laba makube njalo okubalisa labathengisa phambi
kwe-harvest.
Kodwa bona bathi kehlukane labo alungisise okuyiyo imbangela yemikhuhlane enjengesihudo se-typhoid ehlukane lokubagcona ngoba esehlulekile. Umnumzana Sifelani yathi ngubaba osisemutsha ophila ngokuthengisa kumgwaqo uNelson Mandela bucwadlana le-harvest house.
Ngibona engathi ukasukele ingathi sehlanya kancane ngoba ubona yibaba abangafuni ukuphuma emabhosini abalawo sebegugile bekhonapho. Ubona sebangela i-typhoid lapho eHarare. Uthi thina sibe siloko sesitradeni lapha yindaba yabo, yindawo ukuthi asila msebenzi, angeke ngahlale nje imuli yami isifa ngendlala. Mina ngithi yiba abayenzisethi i-typhoid ibe khona apha eZimbabwe.
Ethi akumelanga amazwi anje abe ngaphuma kunkokheli uqobo ukululaza udaba oluyingozi kangaka. I-typhoid isibulele ababili emzini wembare, wona kungumkhuhlane ovikelekayo.
Ngikubona sithi sengathi sebehlanya mpijana. Ya ingqondo zabo sezibhugile vela sisasebenzi kahle. Kabaphume khona apho emalokuzeni amabhosini wala bashiye abafana abancane bashiye umsebenzi. Sihambelane le generation yethu esisilayo nowadays.
Inkulumo kakasukuwerele isolwe njalo izakhamuzi eHarare okubalisa umnumzana Jeffias Moyo othi ibonisa ukungazinikeli kwenkokheli yeZANU-PF.
Hayi, inkulumo kaminista uNkasukwere amboni ukuthi ikondile. Ngoba uthi khona lapha yavezi ukulokuzwa khona ingcekeza ulamanga iHarare yonke igcwele dot emalokishini kule dot yonke indawo ile dot ukuthengisela ukuthi ihulumende sehlulekile ukugcina indawo le ihlanzekile.
Abaphila ngokuthengisa kulindawo bathi iyabaphica ingqondo inkulumo kakasukwere le ngoba bona belihlekana nje labantu lona idolobha ligcwele uZulu ophila ngokuthengisa. Iningi labathengisela bucwadlana le-harvest house ngelithengisa impahla ukubalisa izicathulo, amabhanti abesilisa lengwalo zabantwana besikolo. Bethi lesi kungayisiso sikhathi sokweyisana kungeniswa ezombusazwe endaweni yokulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo imbangela yazo eyazakalayo. Okubafuqayo kuyathengisa emigwaqweni, abaphila ngokuthengisa laba bethi kuyisimo somnotho okungokunye okumele uhulumende weZANU-PF akulungisise, hathi ucatsha ngomunwe egcona abanye endaweni yokuvuma umlandu wokwehluleka kwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezikhuthaze izihlobo zazo ezisekhaya ezihlela ukuzongena kwele South Africa ngokungekho emthethweni ukuthi zingaqali ukuzama ukucapha umfula uLimpopo ngoba baningi asebefele khona. Linkuthazo ilandela imbiko yokuthi sekutholakale izidumbu zalabo abagalulileyo, abanye abalenhlanhla behlengwa besaphila. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezincenge zagomela izihlobo zazo eseZimbabwe ukuthi zingaqali ukuyachapha umfula uLimpompo ngoba baningi asebefele kulo mfula selokhu kuqale umnyaka. Ngenxa yezulu elikhulu elina kwele South Africa, uLimpompo ugcwele uyaphuphuma. Isikhulumeli samapholisa eLimpompo Brigadier Mohlafela Bojapelo utshele bezindaba ukuthi izizalwane zeZimbabwe ziyingxenye zidumbu zalabo abagalule bezama ukuchapha uLimpompo bengena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Uthi liyanda inani labantwana labadala abahlengwa sebegalula. Iningi labeZimbabwe laba ngabangela amapasipoti asebebuyela emsebenzini ngemva kokuya kudla ikhisimusi lezihlobo eZimbabwe. Umculi weZimbabwe wezokholo uNombeko Kahlela uba isixwayiso esikhulu kulabo abasendleleni yokuza kwele South Africa.
Kubuhlungu ukuthi abadala behlele ekhaya bezosokuthiwa umntana bo kasafikanga, umntana bo sehambelwe umfula, ezinye izidumbu zigcina zingabonakalanga, isimningi imphefumulo esihambela manzi. Bantu bakithi, siyalicela siyalixwayisa ukubana lingangeni emfuleni, lingangeni emanzini.
Esinye isizalwane seZimbabwe, uNkosazana Nomaqhawe Moyo, ukuthaza abafuna ukuza kwele South Africa ukuthi bathathe amapassport kuqala.
Kanti vele abantu bekhaya bona abavele badingani emanzini ngesikhathi lesi amapassport sechiphe kangaka. Asathathi even more than 2 months ukuthi aphume, but still abantu lokhu bengena emanzini. Worst of all, izulu lisina kangaka, kade laqalisa ukuna umuntu engena emanzini awakhangela.
Lesi yisikhalo esigcizelelwa umculi uNombeko.
Imali sibindi lithatha ama-passport lingene ngendlela efaneleyo, lingene ngendlela elungileyo, hayi ukuhamba emanzini. Cabangela umphefumulo wakho, cabangela ifamily yakho, cabangela abayini mangabe nesidumbu sakho sesingasabalulekanga. Bakithi ukujaha ayisikho kufika.
Isizalwane seZimbabwe ozalwa eGwanda, uMnumzana Kanisha Sinkala, udusizi ukuthi baningi abafuna ama-passport kodwa abangelancwadi zokuzalwa ngenxa yokuthi ngabala bazali, kanti abanye abazali incwadi zatshiswa ngesikhathi segugurawundi.
Ulutsha sithi kuyi-challenge kakhulu kithi, ngibuye ni-encourage kulabo abanawo amabhethi ukuthi abathathe ama-passport, bathathe ama-ID, ngoba kona yebo kunzima kodwa bazacrossa phela babuye bazosebenza, ngoba lelo lizwe esuka kilo alithela misebenzi, selifile vele kalisekho, ngoba umuntu oliphetheyo umuntu nje osegugile ongasela nto yokwenza.
Amapolisa eLimpopo athi alizidumbu ezimbili zabesilisa ezingakaziwa ukuthi ngezabobani. Ngeviki ephelileyo kube le mifanekiso ebithunyelwana kuWhatsApp, abanye besithi yizalwane zeZimbabwe ezigalula kuLimpopo, loba nje kungalabo fakazi bokuthi leyo mifanekiso ibingeqiniso kumbe hatshi. Amapolisa axwayisa ngelithi loba nje amanzi alomfula phezulu ebonakala ethulezwi sengathi ahamba kancane, ngaphansi kwawo alamandla amakhulu lesikhukhula ezinzima. Mele Studio 7, Johannesburg, kule South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk namuhla sixoxa ngamalungiselelo eqembu lenguqu elimela ilizwe elama Warriors, amalungiselelo omncintiswano we Africa Cup of Nations.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 13860 kilohertz.
Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Undoda ovuke ubhova wadubula egcekeni lendizamchina eFlorida khonapha eMelika ngolwesihlanu ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla. Esteban Santiago wetheswa icala lokubulala abantu abahlanu. Angafunyanwa elecala ulakho ukulengiswa.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kwele Pakistan zikhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi adinge ngokuphangisa abantu abane abaziwa ngokulwela ilungelo loluntu enkundleni zokuzilibazisa zebulenjini ngokusola abasembusweni, omunye wabo onyamalale ngolwesihlanu oludluleyo.
Izakhamizi ezedlula amachumi amathathu elokishini leMakhokhoba kuward 8 eburombo flats kobulawayo zihlaselwe ngomkhuhlane wesihudo segazi kanye lokutshaywa likhanda. Abaningi bethesa umunicipala umlando wokwehluleka ukulondoloza ukuhlanzeka kulindawo. Unompumelelo moyo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iburombo Flats ngeyinye yendawo elezindlu esezigugile ezingasafanelanga ukuhlala abantu. Izitichi zezambuzi zihlala zidubukile. Ikhansili isilenyanga eziyisikhombisa ingabuthi izibi. Izindlu lezi zazivele zakhelwe abesilisa abangathathanga kodwa kulandela ukudilizwa kwezindlu ilizwe lonke nguhulumende ngomrambatswina imuli eziningi zazithola zibanjwa ngamandla ukucatshisa amakhanda kule ndawo. Isikhulumeli sezakhamizi zeBurombo Flats umnumzana Mofati Nkomo uchasisa ngodubo olubehleleyo lokuqhamuka kwalomkhuhlane ongazwisisekiyo.
Kuhlane silawo siluthola lapho ngoba abantu bashaya ikhanda yohude abasisi sibathwalele esibhedlela. So sisolile ukuthi encinga kungaba ngamanzi ethu kumbe ngamasiwayo ethu la adubukileyo lezibi lezi esikizo lezi. So sibone ngani kuqhamuka khona umkhuhlane wethu. So kanye iproblem esilayo kakhulu la uthi umunicipal tebizo sincede ukubuthela izibi lezi ehloko zamasuwa wonke la ngemuva la. Njalo la manzi esiwanathayo sesiwacabangela ukuthi ncise sihlangana lani namanzi esuwa.
Ikhansili layo seyaze yavala ibhawa yeburombo ngenxa yesitishi esidubukileyo sekule minyaka. Isakhamuzi seburombo Flats esiphathwe ngumkhuhlane wesihudo kunye lokutshaywa likhanda okugcine kubambe lengane yakhe unkosikazi Messi Sibanda uthi umkhuhlane lo uma ukuhlasela kuqala ikhanda elitshaya ngamandla kuthi sekusiza isihudo esilegazi.
Alo uqalisa ngekhanda liyakutshaya ikhanda sibilo kwamalanga okokuthi sibili uyanatha amaphilisi hhayi uzuzwe liyatshayasibi ngoba mina lanitshaya 1 week. Ikhanda lakhona kuthe kusuka ikhanda kwalandela isisu. Sisu vele ngahle ngatshaya igazi. Ngathiye ngitshaya igazi khonapho ngahle ngagijimela eclinic. Sibe siyambhalela amaphilisi akhona.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo, unkosikazi Nesisa Mpofu, uthi sebeyitholile imibiko yokuqhamuka kwesihudo segazi eBurombo Flats njalo baphakathi kokubona ukuba kungenziwani ukusiza abantu.
EBurombo sizwe njengekhansili ukuthi ngabe kuqhawuke umkhuhlane wesihudo. Sithumeze abantu bempilakahle, abe-health services, ukuthi behambe bekhangela ukuthi vele uphilwa njani, bekhangela ukuthi indawo yakhona injani. Lokunye esesikwenzile, sesilungisa ukuthi kusasa sizabutha izibi lezana siyezilahla. Esikunanzelelayo ukuthi indawo leyana yayivele yakhwelwe abantu esingathi abangathathanga ngesindebele ngoba kwakungama single quarters kodwa kathesi siyabona ukuthi abantu abaningi babuya bahlala lemuli zabo. So kusho ukuthi khona kuminyene.
Wengeze ethi sebehlolile amanzi anathwa eBurombo Flats awana mkhuhlane njalo amanye sebewase eHarare ukuba ayehlolwa ethi kodwa akusimkhuhlane owe-typhoid. Ethi amadokotela kakhansili lokhe ecwayisisa njalo bakhangelele ukuyabutha izibi kusasa.
Lapha koBulawayo asikabi layo i-typhoid kodwa siyananzelela ukuthi nxa izibi zingalahlwanga kuhle le mpompi lezi ezidubukayo ziyenza ukuthi kube le mkhuhlane yokuhuda, imkhuhlane ehlasela izisu. Abantu begcina bengezwa kuhle bacebisa ukuthi behambe kumaklinikhi lapho bazazuza khona omongikazi abazabancedisa bebalaphi.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uMartin Moyo uthi ukhathazekile ngomkhuhlane osuhlasele abahlali beBurombo Flats Act 9.
Siyabe silusizi ngalokho kakhulu. Into eqakathekileyo engifuna ukuthi siyibambe sonke njengezakhamizi yilokhu ukuhlanzeka okuthiwa ngesikhiwa i-hygiene. I-hygiene kasiyo kamasipala kuphela, lathi njengabantu personally kufanele ukuthi sibone ukuthi yonke into esiyingenisa emlonyeni wethu iphethwe kuhle, ihlanzekile, kayisoze isilethele umkhuhlane.
Ikhansili yakoBulawayo ithi isakhangelisisa ukuba kungabe kungumkhuhlane bani ohlasele abahlali beBurombo njalo bakhuthaza abantu ukuba bahlanzeke. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Ubulawayo ubonwa ngabaningi njengedolobho lamakhosi elilondoloza ezamasiko ezigoqela intshantshu kwezemidlalo lomsebenzi we-art. Enye yalezi ntshantshu kwezemidlalo yamasiko lokuzilibazisa unkosazana Nanzile Nyathi lomunye wakhe wabenhlanganiso ye-Young at Heart basebenzisa imidlalo yokulingisa eye-drama ukuxoxisana mayelana ngendaba ezihlupha abantu emphakathini. UMike Hobe oStudio 7 uxoxe loManyathi ochasisa kabanzi ngabakwenzayo.
I-Young at Heart inhlanganiso yabantu abatsha ngoba sikholelwa ukuthi isigogo sigoqwa sasemanzi ngoba nxa sesilukhuni asigoqeki. So siyabe sizama ukufundisa abantwana ukuthi bazibambe kwenzela ukuthi sehlise kumemetheka kwegcikwane le-HIV and AIDS.
Umhlangano lona owe-Young at Heart uyakusiza kanjani kulo msebenzi wakho wokufundisa abantu?
Uyangisiza kakhulu ngoba lami ngigcina ngizuza i-exposure. Sithola i-exposure sinjalo abantu abaningi befuna ukufinyelela kithi basebenzelane le-Young at Heart, bafuna ukuxhasana le-Young at Heart. Njalo isinika isithunzi.
Ushilo wathi nisebenzisa i-drama njalo ama-puppet. Bakhona abantu abangathandi lezinto zama-puppet. Labo bantu likhulumisana labo kanjani?
Ukukhuluma iqiniso, abantu vele esibafinyelelayo ngabantu abathanda ama-puppets ngoba sinambona ngazani singabantu esingathi ngesilungu si-approachable and abantu bayasithakazelela nxa besibona ngoba siyazehlisa.
Bengixoxa lo nkosikazi Angela oweZimbabwe Development Trust wangitshela ukuthi wena uyaphila lo mkhuhlwane wengculazi. Lokhu kuyiqiniso na?
Yebo, kuliqiniso.
Manje uyasebenzisa umsebenzi wakho na ukufundisa abantu ikakhulukazi abasakhulayo mayelana lalomkhuhlwane owengculazi?
Hayi, sikusebenzisa kakhulu khonoko ngoba izinto esizifundisa abantu kayiso theory, into esidlulekiso.
Njengoba usebenzisa amaphapethi njalo idrama ukuze ufundise abantu, ungathi umsebenzi wakho wakufundisa abasakhulayo kuphela na?
Sikufundisa abasakhulayo labadala. Ngoba bonke abasakhulayo labadala bayakwamukela njalo bayakholisa.
Laba abafuna ukuthola ulwazi oluthile mayelana nalo mhlangano wenu bangawuthola ngaphi?
Bengasithola kunamba lezi 0775723576.
Alo ke ngunkosazana Nanzile Nyathi ongummeli wenhlanganiso ye-Young at Heart esixoxe laye ecingweni ekwabulawayo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Izakhamizi zeGwanda South ezikhukhulelwe imizi lizulu elinengeviki edluleyo sezicele uncedo kunhlanganiso ezizimeleyo lakuhulumende.
AbeZimbabwe People First bathi bakhangelele ukuthi uMnumzana Morgan Tswangirai uzabambisana lonkosikazi Joyce Mjuru emhlanganweni wokudinga usekelo phambilini kokhetho lwebhikita West lalesi sigaba sizabe silokhetho kunyanga yona le ingaphela. Isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Obed Gutu utshele iStudio 7 ukuthi uMnumzana Tswangirai nguye yedwa owaphiwa umlandu wokukhulumisana lamanye amabandla.
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors likhangelelwe ukudlala lele Cameroon kusasa emdlalweni wokuzwana amandla.
Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukelly@studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Igama nguChris Gande Lilan.
Lo ntungamili inkomo.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.